Sokuyizika disendaba ku VOA indebele.
Lingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 19 Zibandlela 2021 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhuhlane we COVID-19 usubulele abantu abangamachumi ayisithupha 60 nelanga linye, okulinani elikhulu okungakaze kubonakale selokhu leli gciwane laqhamuka.
On the first wave, ikampani yethu asizange sadibana ne case ye COVID, but since kungene i second wave sokungama COVID after COVID. Ama mortuaries are flooded our government.
Ukukhala la umsebenzi okwenziwe izisebenzi kamunicipal wakoBulawayo sokudalele izakhamizi indubo ezimbalwa ezibalisa ungatholi amanzi.
Ukuqala okutshengisela ukuthi izisebenzi zikamunicipal zibeka amajogo phansi ukuthi izibi sezingamagqibhagqibha endaweni ezitshiyeneyo.
Obencintisa kukhetho lukamongameli wele Uganda mnumzana Bobi Wine elokhu evalelwe endlini yakhe ngamasotsha osekubangele ukuthi amabandla ezombusazwe abalisa ele MDC Alliance ele Zimbabwe lele EFF elakwele South Africa ahlabe umkhosi ngokhetho lolu.
Inhlanganiso ezimela amalungelo aloluntu lezinhlanganiso ezimela amazwe e-Afrika zithule izosikhale zicubele zihambe phambili solo okwenzakalayo e-Uganda.
Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Umkhuhlane we COVID-19 usubulele abantu abangamachumi ayisithupha 60 ngalanga linye, okulinani elikhulu okungakaze kubonakale selokhu leli gciwane laqhamuka. Ugatsha lwezempilakahle luthi abatshonileyo laba abangamachumi amathathu lasithupha 36 ngabe Harare, kwabanjwa njalo igciwane abedlula amakhulu ayisithupha 689, iningi abedlula amakhulu 339 bengabe Harare, kuthi ezinye izigaba zelizwe lazo zaba labanye. Inani lasebebhubhile elizweni jikelele selokhu kwaqhamuka leli gciwane nyakenye selisiyabamba inkulungwane 773. Lokhu sikudabalunye amankampani emingcwabo asekhuthaze izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa ukuthi zibe ngamalunga enhlanganiso eziphathisa ngokungcwaba abafileyo njengoba iCoronavirus isithanyela ingasadlali. UThuso Khumalo sipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Amankampani ancedisa uzulu ngezemingcwabo athi liyakhwela inani labeZimbabwe ababulawa ngumkhuhlane we-coronavirus, ikakhulu ngalesi sikhathi ele-South Africa selihlaselwa lihlandla lesibili lalo mkhuhlane. Umqondisi wenkampani yesisonke Funeral Services, umnumzana Devi Mlilo, uthi indlela izidumbu ezigcwele ngayo emakhazeni yesabisa.
On the first wave, ikampani yethu asizange sadibana ne-case ye-COVID, but since kungene i-second wave sokungama-COVID after COVID. Ama mortuaries are flooded our government, imizimba igcwele. Laba bantu abayiwo abashiywe ihlobo abasenawo amandla, abasenawo ama-resources ngoba sebelahlekelwe ngabantu abaningi kakhulu. Thothi sokushona abantu 3, 4, 5, 6 ngamndeni munye since i-COVID iqalile. So imali yokuthi basize bathathe ihlobo lezi bayozilondoloza emakhaya ayisekho.
Ngakwelicele umqondisi wenkampani ye-Dau Funeral Services umnumzana Lemkanisibanda uthi uqaphele ukuthi iningi lentsha esebenza eMzansi ilungiselele lakusasa, hathi ukugcina ugogo labokhulu ekhaya sebethengisa inkukhu ukuze isidumbu size ekhaya.
Sinda kakhulu kulezi zinkonzo esiba nazo ezemingcwabo makuwukuthi umzimba uyahamba emakhaya. Sikhuthaza intsha ngoba intsha esikhathini sanamhlanje yibo abafa kakhulu lana egoli beyongcwatshwa ngogogo le makhaya. Siyabakhuthaza ukuthi mabathathe ama-burial society, mabathathe ama-policies kuwo wonke ama-undertaker. Kukhethelekile ukuba uthethe down umthethe kuphi, as long as une-policy uyakwazi ukuba ungcwatshwe ngesizotha, awunakuhlupha ifamily.
Loba nje uhulumende engakucacisa ukuthi bangaki abakwamanye amazwe ababulawa iCovid-19. Abamakampani ezimfa bathi zinengi izidumbu zababulewe ilumkhuhlane abazithwalela ekhaya maviki wonke. Umnumzana Simanda uthi kugcina usiba lusizi uthole sekuthatha amaviki izihlobo zilokhu zidinga imali yokuthi umzimba kamufi usiwe ekhaya. Kusenjalo saphethe isikhundla somelo weZimbabwe kule South Africa umnumzana Martin Makururu uthi lobanje imingcele ivaliwe kuZulu Makhaza eSouth Africa leZimbabwe izidumbu zilelungelo lokuphuma.
So if someone has a relative who has passed on in South Africa and wants to accompany the body,
labo abafuna ukuyangcwaba izihlobo zabo ekhaya bavunyelwa ukuphuma kwele South Africa bephelekezela isidumbu.
They can drive behind the car, they can drive in front of the car, or they can go ahead of the funeral, yes.
Selokhu uqala ihlandla lesibili lomkhuhlane we-COVID-19 kule South Africa, inani labafayo likhwela ngesiqubu esikhulu kakhulu. Okwakhathesi sebesedlula izinkulungwane ezingamachumi amathathu lesikhombisa over 37,000 asebebulewe i-coronavirus kwele South Africa. Asebehlaselwe bona bedlula isigidi lezinkulungwane ezingamakhulu amathathu over 1.3 million. Melesulo 7 Johannesburg kwele South Africa inguthuso Khumalo.
Yebo 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 umthakazo muhle Zimbabwe muhle siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela maviki onke ngolwesibili. Namhla kuhlelo siqhubeka sikhangela ukukhwaza ngolaka okwenza iCoronavirus eZimbabwe okuvezwa linani eliphezulu lababanjwa belegcikwane leli. Saphinda sikhangele amalungiselelo enziwayo ombuthano wokugcotshwa kukamongameli omutsha welemelika ngolwesithathu kuliviki. Zulu kandaba lingakhutshwa yilolu hlelo lilami uMikeove ngo 8 ntambama.
Ukukhanela umsebenzi okwenziwe izisebenzi zikamunicipala wakobulawayo sokudalele izakhamizi indubo ezimbalwa ezivalisa ukungatholi amanzi. Izisebenzi lezi zikhanale umsebenzi ngeviki edluleyo zisithi zifuna ukwengezelelwa iholo lazo. Sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube.
Okokuqala okutshengisela ukuthi izisebenzi zikamunicipala zibeka amajogo phansi ukuthi izibi sezingamagqibhagqibha endaweni ezitshiyeneyo. Okugcwele izibi emalokitshini sokugcwele izibi esidikidikini sakobulawayo. Konke khonokho kuveza sobala ukuthi akumele babe yibo abenza umsebenzi kabakho. Okwesibili sibe sesinanzela futhi ukuthi utshani emgwaqweni emaceleni kwemigwaqo lapha bukhule bachakaza bukhulu kakhulu okuveza ukuthi labo kumele kube yibo ababutshayayo bakho emsebenzini. Sokusiba nzima ke kubatshayeli bezimoto ukuthi nxa bethutha emajikweni atshiyeneyo bangene kuhle emgwaqweni omkhulu. Okwesithathu ke suka sikunanzelele ukuveza sobala ukuthi izisebenzi kazikho yikuthi abantu nxa besiye emangcwabeni basuka bathwale nzima kakhulu ngoba uyafica ukuthi amanye amagodi ayabengatshonanga kuhle, amanye njalo elamanzi. Kwezokusithi kokwesine esuka sikunanzelele ukuthi amanzi isikhathi avulwa ngaso kungantiwa kasabanjwa kuhle ngoba siyakwazi ukuthi edolobheni lakobulawayo loluhlo luveza ukuthi nelanga elithize amanzi akuliphi lokithi. So abantu uyafika ukuthi ekuseni bayolokhu bekhala ngokuthi amanzi abakatholi.
Manje lina njengenhlanganiso yezakhamizi zakobulawayo lithini ngokwenzakalayo, like lazama yini ukuhlalisana phansi lo munisipala kunye lezisebenzi zakhe?
Kina njenge nhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association asilawo amandla ukuthi sithu council kanika abantu bakhe imali engaka, kodwa ke sikwenzayo njalo esiqhubeka sikwenza ukuthi sixoxisane lawa ama council leziphatha amandla ze council eziphezulu kuwa amaqembu la esingaxoxisana ngawo we WhatsApp njoba kunje siku COVID-19 lockdown. So esiku suggestileyo ukuthi okwakuqala i city council kayinanzeleli ukuthi idola leZimbabwe ngasiqatanisa lemelika selachelela la kuma esingathi 1:81. So khonokhana ke sokuveza sobala ukuthi i-council umbe singathi management ye-council kayikuqakathekisa ukuthi bone ukuthi izisebenzi zabo imali ababeyihola bayisondeze ku-exchange rate yona leyo, njalo bafunde ukunanzelela ukuthi kati izisebenzi zikahulumende zona ziyabe zikuliphi banga ngoba khona kana kuzenza ukuthi bangazi babe khatshana kakhulu in terms of kuma higher salaries kumbe kuma lower salaries ngoba singananzelela i local government i ministry kahulumende so ngokunjalo ke besibakhuthaza ikakhulu sike sasaba lengqoko mbenge ngaba lengqoko lomsekeli kamphathi dolobho lapho kukhona njalo futhi ku town clerk sathi ukuthi abaqale bananzelela ukuthi izisebenzi zabo kusiya ngegrade ziyasondelana yini mbe ngabe ziqathanisa lezi zisebenzi zikahulumende kakuthiyananga kakhulu yini kube yi starting point yonaleyana ngoba nxa sisizwa uyezwa kuthiwa abanye bahola o-1900 zimdollars mbe RTGS okuyimali encane kakhulu sibe sesithi nxa umuntu lo ekugrade enjalo ohulumende yena okusemgrade uhola malini baqale bakunanzele khonapho bavale leyo gap then sakhuthaza futhi ukuthi i-management ye-city council ingazi yahola imali eningi kakhulu bahuquluza imali yonke kube sokusithi laba bayibo abasebenza nzima begebha lapha laphana beginqa imigogodla bagcine bengasatholanga lutho so siyakhuthaza kakhulu ukuthi igephu iyeholo phakathi kwezisebenzi zikahulumende lezi ezibamba ama-ofisi izisebenzi zika-city council lezi ezibamba ama-ofisi aphezulu ingazi yehluka kakhulu imiholo yabo ngasiqathanisa lalaba abasebenza bekuma-lower grade.
Umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhonale kobulawayo. Isa kukhetho lukamongameli wele Uganda umnumzana Bobby Wine elokhu evalelwe endlini yakhe ngamasotsha osekubangele ukuthi amabandla abalisa ele MDC Alliance ele Zimbabwe lele EFF elakwele South Africa ahlabe umkhosi ngokhetho lolu. Amabandla la asesole indlela ukhetho lokudinga umongameli oluqutshwe ngayo esithi kusobala ukuthi umongameli Yoweri Kaguta Museveni waqilibezela ukuthi anqobe ayincintisana labo abalithumi ababalisa umnumzana Bobby Wine. Emibikweni ehlukeneyo eyethulwe izolo ntambama amabandla la athi kufanele ukhetho olungakhululekanga lusolwe zinhlanganiso ezifana le-African Union kanye lamazwe omhlaba e-United Nations. Elova enkundleni yakhe ebulenjini ye-Twitter izolo ntambama umnumzana Bobby Wine uthe amasotsha agqagqele umuzi wakhe enqabele ummeli wesigodlo semelika ukuhlaziya lolu daba usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla sebandla leMDC Alliance umnumzana Edwin Ndlovu osinika imbono yakhe ngalolu daba.
UZulu jikelele nguye okumela sukume abone ukuthi uyavikela amavoti akhe sikunanzelele siyakubona kusenzakala ke emazweni e-Africa ngama-Arabhu kubo Egypt kubo Tunisia kubo Libya khona ngale lapha ade bebusa kuye ngentando bengontando kayiphikiswa ukuthi abantu basukumile ngobuningi babo basho ukuthi lokhu abakufuni bakumisa kwangena abanye uhulumente yikho ke abantu yibo abasukumayo batsho nxa bebona ukuthi amavoti yabo ayatshontshwa kodwa ke njengebandla ke LMDC ibandla lisemthethweni elilandela umthetho womhlaba wonke wokuthi akungabi lodlakela akungabi kokukhitshwa ke kwabohulumende ke okungekho emthethweni zabe silandela umthetho kodwa sikhonona kuze kufike isikhathi sokuthi ke inhlanganiso ye-SADC inhlanganiso ye-AU lazo zibone ngasolinye ngoba lezi nhlanganiso yizokunanzeleleka kakhulu ukuthi zisekela ke ama-liberation movements nalawa yiwo ke asehlukuluza ke abantu abayizalwane zalawo masho.
Siyananzelela ukuthi ibandla le-EFF kwele South Africa lalo lichothozile indlela ukhetho lwe-Uganda oluqhutshwe ngayo. Ungathi bona basesimweni esingcono yini kule MDC eZimbabwe?
Ye ibandla le-EFF ke likamalema le South Africa likumumo ongcono kakhulu kule bandla lethu ke le MDC Peace Alliance lapha eZimbabwe ukuqala kohulumende weANC lanqa eLiberation Movement uyazama ngindlela zonke ukuhlonipha ilungelo loluntu ukhetho lwabo eMzantsi Afrika luhlala lusiba lukhetho ke olungela msindo olungela ngxabano olungaphikiswayo nxa seluphumile sasiboneke abamabandla aphikisayo ke senze lamhlophe lo oyabe enqobile ukutshengisela ukuthi babe lokusuthiseka ngokwenzakalayo okunye njalo ngibona kusenzakala kweSouth Africa okuhle kakhulu ukupromota idemocracy ekuthini ke akubi yi-first past the post njengalapha eZimbabwe kusetshenziswa i-proportional representation yikho sizananzelela ukuthi ibandla ke le-EFF ke lilamalunga amaningi edala ephalamende ngoba kusetshenziswa yena leyo i-system yokuthi ke kuyabalwa amavoti ukuthi ibandla lithola amavoti amangaki lizathola la masithi amangaki alingana la mavoti enalawo ikanti ke kungathiwa owinile winile uthatha konke lanxa ubuseduze kodwa ke wanqotshwa ke kutsho ukuthi ibandla lizasala ke belizaphuma lingela amalunga ephalamende njengakhonokho kwenzakala eZimbabwe
okwamanje umnumzana Bob Wine uthi abezomvikela balokhu bemhlukuluza besenqabela abafuna ukumbona ukuthi befike
kuyatshengisela ke ukuthi e-Africa idemokrasi kayikho ikanti lezi nhlanganiso ezimela amalungelo aloluntu lezi nhlanganiso ezimela amazwe e-Africa zithule izo sikhangele ukuthi kumele zihambe phambili solo okwenzakalayo e-Uganda sole ke ukuyephula kwelungelo loluntu emazweni wonke e-Africa yibe sibakhangelele ukuthi basukume ke basole kwenzela ukuthi umsebenzi ayekele khona lokhu yakwenzayo ukuthi ke abancintisana layo kuzamela bahlukuluze kuzamela ke bethuselwe ngamasosha abuye ezohlala emzini yabo kuyinto embi kakhulu enaleyo sisifisa ukuthi ke isolo ngumuntu wonke othanda ukuthula ngumuntu wonke othanda ukuthi emhlabeni jikelele kube lokuthula abantu benelisa ukuthi bakhethe uhulumende abamfunayo ngaleso sikhathi
lo ke ngumnumzana Edwin Dlovu isiphathamandla sebandla leMDC Alliance ubexoxa icingweni losithandekile mhlanga weStudio 7 ekwobulawayo
lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC
okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo iphephandaba lobulembu be-internet elezimlive.com lithi amapholisa adinga unkosikazi Sipho Mazibuko ukuze bambuzisise ngodaba lokuthi wadlengulwa ngowayengumphathintambo wezembiko umnumzana Jonathan Moyo. Leli phephandaba lithi uMazibuko wethulele iphephandaba le-chronic lolu daba ngesonto lapho athi khona lwenzakala kwiminyaka elithumi lanye eyedluleyo. Iphephandaba le-Daily News lithi lesi yisikhathi esilungele inkokheli zamabandla ukuthi zikhulumisane, zikhumisane umlotha. Leli phephandaba lithi uMongameli Emmerson Mnangagwa, Douglas Monzora, lo Nelson Chamisa kumele bahlale phansi bakhumisane umlotha. Leli phephandaba lithi lenze ucwaningo lengcwethi kwezombusazwe eziyizo eziphe lumbono. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona ngeWhatsApp.
Studio 7 sanibonani sanibonani Studio 7 sanibona sanibona Studio 7 ave ngisathi kancane laphana kuchamisa ukuthi kahle kahle labana abantu ababotshwayo labana bohopeli chingono labo abochimbiri bonke labana kuthiwa bakhulume amanga kodwa beseke luchamisa onguye owamanga amakhulu kulabo beluchamisa nguye umuntu olamanga ukwedlula bona bana abantu ababotshiweyo waye kungabotshwa nochamisa ukwenzela ukuthi into ezamanga lezi ziyekwe ngoba uchamisa nguye oqhubekela ngamanga siyaphambili chamisa manje wathi wavula iqembu kanti uvule isikebo abantu kulabantu asibuke batshona kompana eqenjini le-MDC Alliance besithi batshonela iqembu kuyikuthi uchamisa kala qembu kuyisikemo uchamisa kavulanga iqembu wavula isikemo abantu batshona so kufanele amele ukuva kwabantu bona bana abatshonayo abachonayo besithi bafela iqembu. Chamisa ufanele aye kuma phambi kwamanje. Akaphendule kancane ukuthi kanti wayesenzelana ukuthi avule iskem yesithi uvule iqembu lezovotelwa ngabantu. Okwamanje iqembu lakhona is not existing. Yakuba. So into ekufanele ukuthi uChamisa imele ayongena ejele ngenxa yabantu abachonayo.
Linjani basakazi labalaleli baka Studio 7 and bingelela kakhulu igama lami ngise Prince Ngqobizitha Zitakhumalo. Thanda ukubana ndibingelele ngithi umnyaka omutsha kini lonke osisigcinile siyabonga. Into ekhona nasi balaleli bakastudio 7 labasakazi ukuthi kufanele sizivikele kuona lo mkhuhlane obhubhisayo, sikhumbule ukugqoka amamask, social distance, sikhumbule lokusanitiza ngazo zonke izikhathi. Umlayezo ongunikayo umuntu munye ngamunye, thina lathi njenge Community Compassion Care Trust, kungumsebenzi wethu ukuthi sibhode sifundise abantu ngawona lo mkhuhlane osuqeda abantu amadoda ahlakaniphileyo ezincitshi.
Sanibonani, sanibonani bantu bakhethile njani ngezindawo ngezindawo. Awuzwe nje abantu bezana uPF beqambela abantu amanga bethi banakekele impilo zabantu, kuvalela izwe kuvikela impilo zabantu. Kunini babulala abantu laba bantu? Umnanga kwa la bochiwinga lapho. Sebengaqala ukunakekela impilo zabantu lamhlanje kule corona ifika izulu. Kunini babulala abantu corona ngeke? Bangaka abantu ababulawa yizana uPF? Sebezoqala ukukhuluma amanga manje bevala abantu amehlo bethi corona. Kunini bebulala abantu? What is Dumbe Zinga ki passport? Abantu baphelile elizweni. Abantu bagcwele emajele la. Yokuqambela abantu beamanga bethi hey banakekela impilo zabo. Laba so abantu abakhuluma ngempilo zabantu lapho. Abantu kudala besifo ezibhedlela la. Ibiyala ukuthenga imithi. Bona umuntu okona mayisizwa nje iphithe ikhanda uyafulaya uyechayini. Laba so abantu abakhuluma ngempilo zabantu. Ngoba abakorrupt kakhulu okwakuqala. Bahlukumeza abantu kakhulu empilweni. Abantu bathwele nzima ngabo. Buka into abayenza kula abantu be-MTC. Kodwa ukubheka lezi zigebenga ezibanjwe zilokhu imoto imali abantu bakamnankagwa lapho basihambela free. Bona abantu abe-MDC alayinzi baboshe inyawo lezandla. Ungathi yibo abayenza ububi obuningi. Kanti yona iZanu PF umnankagwa ubazi kahle labo abantu labo. Ngabantu beZanu PF laba ababamenkosi. Ilizwe lena akula muntu ongayenza ububi iZanu PF ingakwazi. Ngabantu wabo laba bheka nje ukuthi baboshwe njani okwakuqala. Ukuboshwa kwabo nje kuphela. Ababotshwanga.
Ozabona iQuantum Original FJ 97 SR ibanjwe inkunzi bayithethe siyangcwaba egogwe isethivitheni ibheke egweru bathatha konke lesidumo. So sicela lifake kwamanye amagruphu khonapho elilawo masinyane lisize kangani bayihambe abo 11-12 ebusuku. Sicela lisize khonapho lisize masinyane udriver bamshiye njenguye yedwa bathethe imota konke lesidumo.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Esikhangele ezeMelika, ababona ngezokulondolozwa kwelizwe leMelika bathi kulobufakazi bokuthi abalandeli bakamongameli Donald Trump abahlomileyo balakho ukuhlasela isigodlo seCapitol ngelanga kugcotshwa umongameli omutsha umnumzana Joe Biden. UGibbs Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Kugcwele ibutho le-National Guard phandle kwedala le-Congress emahofisini amaningi kahulumende endaweni eziqakathekileyo njalo kufakwe ucingo oluphose luvale ngci isakhiwo se-Capitol esahlaselwa mhla ka-6 Zibandlela ngabalandeli bakatrump abesithi kumele kumiswe ukuhlolisiswa kwama-electoral votes. Abantu laba bangena ngenkani kuleyo ndawo lapho babesithi bafuna ukuthwalisa nzima amalunga edala le-House of Representatives lawe-Senate ikakhulu abakubandla lama-Democrats lalabo abangasekeli utrump olokhu esithi ukhetho lwebuka ngumnumzana Biden labanye bakhe. Akula bufakazi obuveza ukuba ukhetho kalwenziwanga ngemfanelo. Ibutho ligcine njalo iWhite House, iNational Monument lezinye izakhiwo ezabelweni eziningi okuthiwa zingahlaselwa ngabalandeli bakatrump abangafuni ukuba uBiden angene esikhundleni sikamongameli. Ugcwala kwebutho wenza engani sokulempi yomvukela kwele Melika. Amapholisa ensida awe-Federal Bureau of Investigations kumbe FBI adinga ngamehlo abomvu ubovu abalakho ukwenza udlakela lalabo abangela ngenkani eCongress. Umnumzana okay Ndlovu olandela izombusazwe uthi uyasinda okwenzakala eMelika.
Besisithi singahlukuluzwa eAfrika sibe lalapha esireporter khona. Angikwazi ukuthi lokho kuzacitshwa njani ngoba namhlanje abantu ama leaders eAfrika angavumi ukusuka embusweni asezichaya amaphiko bethi sesifanana sizabona ukuthi laba bantu bazacebela nga. Kambe nxa kungasela democracy eAmerica kuthi ukuthi uBritain bazalandela.
UNdlovu uthi abantu abaningi kade bephephela kule Melika isikhathi sonke.
Ngemva kwezimpi kube lobuyanga obesabekayo eAfrika. Bathi iAmerica ingenile ngoncedo la ngokuncedisa icorrect ama-leaders kubo Somalia lakunye amazwe lapha kuhlukuluzwa khona abantu ngendlela emangalisayo sike saba la iAmerica khona ngale. Kusobalaka ukuthi amazwe eAfrika sezazenzela intando yawo ngoba nxa bazathi bathi bayakhuluma abantu baseAmerica bazabatshela ukuthi hayi bangulana mevini likhangela okwethu okwena likuboni na.
Usekela uTrump umnumzana Sikhumbuzo Mlalazi uthi abantu bakwele Melika sokumele babhekane lokwenzakala elizweni labo hathi kuzwekazi leAfrika.
Asibonga khona ukuthi sekuvelile ukuthi iMelika nayo inazo inkinga ezifana nesinazo thina eAfrika ikakhulu nemazwe afana nakithi eZimbabwe. Sinenkinga zethu yothi cela ke iMelika ithi iconcentrate kweza kwayo inkinga ihlukane namazwe amanye nathi sibone kwethu singabantu bamnyama. Singono kakhulu sisodwa bengekho abantu bamhlophe.
Umnumzana Joseph Chuma owebandla lezano PF uyakusola kakhulu okwenziwa nguTrump.
Ngabe nje indoda le iyazivumela ihlale phansi iyeke lomunye lo ophumeleleyo aqhubeke ngomsebenzi. Yikho kwenziwana ilizwe lisukume lime ubeso kusiba lempumela yomkonomi. Kodwa into engiyaziyo ngeAmerica ngiyakwazi ubana abasoze bakuvume konke kokwana. Impetela yikutona uzagcina sehlezi phansi, uzagcina seyangekile, idemocracy iza prevaila.
Loba kulokuxoxozela eMelika, uBiden ukhangelelwe ukuba uzaxoxwa ngolwesithathu kulabantu abalutshwane kakhulu phandle kwedala leCongress ngenxa yomkhuhlane weCOVID-19 kanye nesimo esibi sezomvikela. Umsekeli wakhe, unkosikazi Kamala Harris, ukhangelelwe ukuba uzafungiswa nguJustice Sonia Sotomayor. UBiden uzahanjiswa eWhite House lapho uTrump akhangelwe ukuba uzasuka ekuseni elubhekise emzini wakhe eFlorida. Kasuze ehambe emcimbini wokugcoba uBiden. Kodwa umsekeli wakhe umnumzana Mike Pence uthi uza kuyabona uBiden lonkosikazi Harris begcotshwa. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngingoGibbs Dube.
Freedom comes to those who fight, but not to those who cry. Cause the more you cry, the more your people continue to die. So rise, defend your right. Yaga, 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 yaga.
Wine, ingoma
ethi yona corruption is a time bomb. Kusigqibela uhlelo lwethu lwanamhlanje. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ke sikhangele inhlobo zendaba. Umkhuhlane we-COVID-19 usubulele abantu abangamashumi ayisithupha 60 ngalangalinye, okulinani elikhulu okungakaze kubonakale selokhu leli gciwane laqhamuka. Obencintisa kukhetho lukamongameli wele Uganda Mnumzana Bobby Wine elokhu evalelwe endlini yakhe ngamasotsha, osekubangele ukuthi amabandla ezombusazwe abalisa ele MDC Alliance ele Zimbabwe lele EFF lakwele South Africa ahlabe umkhosi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.